Idale lephalamende kwele Zimbabwe licunulwe ukuthi iqembu lesizwe lama-Warriors kalisavunyelwa ukudlalela enkundleni zonke elizweni. Abamele indawo ezitsheneyo bathi kumele kukhulunywe ngodaba lolu ngokutshetsha ngoba kuyayangisa ukwenzakale elizweni. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu loCoventry obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Inhlanganiso yenguqu eyeCAF ithi inkundla ezigoqela iRufaro, National Sports Stadium kanye leBarberfield Stadium kazilungelanga ukuthi kudlalwe imidlalo phakathi kweqembu lama-Warriors lamaqembu akwamanye amazwe. Lokhu kutsho ukuthi iqembu lama-Warriors sekuzamele linqikelane lentshantshu ze-Africa ama-Desert Foxes awe-Algeria ngenyanga ezayo kwelinye ilizwe. Isikhulumi senhlanganiso yenguqu kwele Botswana eyeBotswana Football Association, uDumo Mpathane, uthi ilizwe lakhe lizimisele ukwamukela ele Zimbabwe.
At the moment we have not been approached by ZIFA to say whether or not they will need our help.
Okangathesi abeZIFA abakakhulumi lathi. Kodwa uma befuna usizo lwethu ngilethemba lokuthi sizakwenza konke okuselakalayo ukuthi bathole lonke uncedo.
Umphathane uthi noma nje bengakhulumisananga lenhlanganiso yeZimbabwe Football Association iZIFA phezu kwalolu daba, inkundla ye-Obiet Chulume edolobheni leFrancistown ikusimo esihle sokuthi kudlalelwe imidlalo yenguqu enjengaleyo engaphansi kweCAF.
Well, you obviously know that there's Francistown Stadium, which is closer to
uzakwazi ukuthi kulenkundla yeFrancistown eseduze lakoBulawayo ngenyakatho welizwe eseduze lomngcele weZimbabwe. Kodwa ngokutsho njalo noma yiphi inkundla.
Owake wadlalela iqembu lama-Warriors uFabian Zulu osehlala kule Botswana uthi kabone enye inkundla engcono engasetshenziswa eZimbabwe edlula eFrancistown.
EFrancistown ilakho ila everything and ungakhangela futhi Francistown seduzane lasekhaya and ngakhonoko nje it will be easy for ama supporters ukuthi bakwanise ukugibela bazobukela igame yankona. And then again ukhangele lapha eFrancistown labantu bakhona abavele ekhaya baningi kakhulu.
Isikhulumise inhlanganiso yeZIFA uXolisani Gwesela utshele iStudio 7 ukuthi amazwe wonke angumakhelwane azafakwa emqondweni ngesikhathi kudingwa ukuthi ama-Warriors le-Algeria azadlalela kuphi.
UGwesela katsho ngokuthi sebelobele incwadi iCAF kumbe hatshi becela ukuba bexolelwe okwesikhatshana besalungisa inkundla zemidlalo eZimbabwe. NginguMartin Ngwenya wendaba ze-Studio 7 ngisakhona kwele Botswana.